Yeah, mbona kuba bibi obviously constitutionally akula mechanism enjalo kodwa nxa sikhangela umumo welizwe ukuthi akula mali ukhulumende is broken and bankrupt it becomes desirable ukuthi ube transitional authority that will restore confidence in the country for a period of time and make sure that there is constitutionality. However, at the moment akula provision for that and there is nothing that will make ZANU-PF or umgabe want to do that. It's only pressure and total collapse that will result in that. And we know that at the moment, Umgabe is not really willing to relinquish power.
Makhumalo, when we bona njani indaba leyo authority le?
Ngidimela nalo bhuti Dumisane because also kukhona kathesi sesifike emahlanganeleni omgwaqo phambili sekukude emuva sekukude. So sekumele kube kubuye abanye abantu abakhangela ukuthi singaguqula njani impilo kaZulu babe yibo abazabamba uhulumende silungisa imigoqo esasivele sifuna ukuthi izane iyenze. Singakhangela kathesi sifuna ama-reforms izane ngayizwa. So, Transitional Authority ngabakhona izazinika ithuba ukuthi silungise izinto ezenza ukuthi sihambe kukhetho, ukhetho luyentshontsha ngokuthi izani yabe sisebenzisa amandla ukuthi basebenzisa ama-institutions nalawa aphathisa ukuthi sihambe kukhetho kwenze ukuthi bona bacine beyibo abanqobayo lanxa benganqobanga.
Mnumzana Nkomo, kuke kwaba lo khetho lwedlula kathi sesifuna ukuthi kubuswe kungela khetho lwenziweyo. Ungathi wena lo?
Yabona zani umumehluko unzima kakhulu. Of course kwaba nokhetho kodwa nxa sikhangela nje singathi uhulumeni okhona kathesi ngalakho ukuthi alungise ezomkononi okokuqala vele economy imali abalayo njalo nalabo abalemali ngama-investors lama-international institutions athendi uhulumeni lo okhona kathesi yikho okokuqala. Okwesibili esingathi constitutional and institutional reform abukabi khona kule mthetho eminingi ekumele ihambelane lesisekelo sombuso akuwalungisa konke lokho oku-alayina nje imithetho to the constitution imithetho eminingi ayikabi-alayina. Okwesithathu kumele kulungise i-roadmap yama-election kube le-reform of ama-institutions adila lama-elections indaba zama-voters role and so forth. So lokhu sokudinga a-neutral authority engathenjwa even by international institutions ngoba i-ZEC amona ukuthi izathola imali ukuthi iyenze amanye ama-elections ngo-2018. Sokudinga a-neutral credible authority ezabona ukuthi for the next 2 or so years ezomkonomi ziyalungiswa kuyangena izimali. Okwesibili kule roadmap enhle yokulungisa imithetho ukuze ihambelane le constitution.
Makhumalo, nxa abezanu-PF bona bengathi lina selifuna ukubusa ngudlu ngoba lehlulekile ukuthi likhethwe ekhethweni lingathini nalo?
Funi kubusa ngudlu njengebandla le-MDC ekhokhela ngo-Tsvangirai. Okukhona lapha yikuthi zizalane zaseZimbabwe lathi njengabantu bezane esikutshoyo yikuthi uZulu usedubekile njalo izane kayilani ndaba ukuthi iZimbabwe isimi ngamadolo. So kasidingi ukuthi siyebusa ngudlu. Esikufunayo yikuthi kakulungiswe indlela yokuya kukhetho ukwenzela ukuthi amabandla azafuna ukuthi ayikhankasa njalo angene ukhetho angene besazi ukuthi yebo naye into zonke zivulekile singahamba kuze-DBC lathi izazithatha amazwi ethu. Hayi khona kwethu ukubona kulezi nsuku lapho kuphuma itikitsha yami kube lo muntu ozangikhulumela angazaningisimumumu njalo sanelise ukungena ezindaweni okwakuthiwa kazingena kumiswe udaba lokutshaya kwabantu. So kasifuni ukungena ngudlu, sifuna ukungena ngendlela ecacileyo ezaxhazisa izizalwane zaseZimbabwe laba esakhelane labo umhlaba wonke jikelele ukwenza ukuthi siguqule impilo kaZulu. Ayikhona le impilo ebona izizalwa zaseZimbabwe lapha abangasakwaziyo ukuthi bavule kuseni baqonda ngaphi benzani. Abantu abethu baphuma ezikolo ema-university sebethengisa ama-juice card.
Mnumzana Nkomo, ukukhethwa kwalabo abayabe bebusa ku-authority yonale ubona ungani kuzenziwa njani?
Okuqakathekileyo ukuthi kube lento engani i-all stakeholders conference okuyabegoqela ama-political party progressive ugoqela i-civil society abanye abase-diaspora lamabandla ama-church kuyebefuna an all stakeholders approach.
Makhumalo, wena-ke uthini ngodaba lwabantu abazakhethwa ukuthi bakhokhele i-authority yona le?
Ya ubhuti Nkomo sekucacadile. Kuqakathekile ukuthi njengamaZimbabwe ubuzi sihlanganisa amakhanda ama stakeholders wonke sihlale phansi bese sikhetha kulabantu abazinhlanhla abazingcinithi entweni ezinjalo.